kuyadingakala kakhulu ukuba yona iSadiki ingenele kulolu daba lweMozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuthokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, futhi kuyadingakala ukuthi kungene inkokheli zeSadiki zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo leMozambique nalelo eliphikisana nabo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena iMozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili nxa sikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisidla ilizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lisizo ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekile.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni weSadiki, mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhe lane le Mozambique, ikakhulu iZimbabwe?
Ye, siyakwazi kuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula eMozambique ibe yindlela ehambeka kalula kungabi lempi. Siyakwazi ukubona kwadiba kakhulu seselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane lolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba ngibona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu ezinikamele zibuye zehluke kubuya. Ikanti la iSouth Africa ilezinekuthi izinto ezingeniswe eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Ngalenye njalo olunye idubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khonokushana lapho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu adele ukuthola eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngike ngaxwayisa ukukhuluma ukuthi kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuthi zikele impilo zabantu.